ubulawayo uncoma ukungezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown ezaziswe ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa izolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uthi akalankinga laleli nyathelo.
Mina u-extenda we-lockdown hayi angilankinga lakho. Ngibona ngani into e-right njengoba ku-extendwe nge-2 weeks. So nje ukuthi sizowuthwasa kulo muthi obuyile lapho vele eChina ozoncedisa lapha lawo ukuthi kubonakala ukuthi umkhuhlane lo unjani. So ngibona ngani ku-right ukuthi ba-extende ukwenzela ukuthi baqale bebone ukuthi umkhuhlane lo uyangaphi, lo muthi wakhona lo uzancedisa njani. Ngoba kathi sinxa ukuthi bengayi-extendanga bangavula umuthi kungabonakala ukuthi umuthi wakhona usebenza njani, uncedisa njani. So mbona hayi ukuextenda mbona ngani into e-right. Ngoba umkhuhlane silawo sibili, so sasame sadinga ukuthi silwisane lawo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana sisaseNkosi Ndlovu yena ukubona kokuhle kodwa ufuna ulwazi olucacileyo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane ole-COVID-19 vaccine.
Kulicebo elihle sibili, kodwa kwesinye isikhathi suka sibone ngani uyasincindezela ngoba akakhangeleli abantu abaphandle ukuthi baphila njani. Kulabantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi, okufisa ukuthi ngaya kumbe ukhona akwenzayo asilungisele wonke umuntu abuyele emsebenzini. Okoku-extend isikhathi lokokwenzani ayisikho okuzaqeda i-COVID, kodwa kufanele ukuthi abekwazi ukuthi abantu basebenza njani, nokuthi lokhu akukhulumayo ukuthi umuthi ukhona owakuhlabiwe abantu kube yinto ezabasemehlweni omuntu wonke, nothi ukuthi abantu bebekhethelwa kuhlatshwa ngobungane kube sokuthengiswa leyo mithi.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi bona bajabulela ukuyekethiswa kweziqondiso ezibavumela ukuthi basebenze.
Siyakwemukela ke lokhu njengenhlanganiso, njalo-ke njengenhlanganiso esiphumile kathesike sesigijigijima ukuthi sidinge esinganceda ngakho abantu abasebenzayo. Sisazi ukuthi bavele ebunzimeni, kade bekukhefu inyanga liyana kaDisemba unyaka uphela, iminyaka athe uqala-ke kwavala ilizwe zange basebenze. Kathesike ngumthwalo onzima mahlomba ukuthi basukume bathengisela ukuthi bathenge imithi yogeza izandla. So njengenhlanganiso esiphumile sesikhankasa kathesike ukuthi sibadingile, esingakwanisa ukuthi sikuthole, sizabanikeza ama-sanitizers, sibanikeze ama-thermometer, sibanikeze namamaski, namapenda, ikakhulu-ke osele amadolobho ukuthi benelise ukuthi badrebe laphana emkambo izikhala zivele zivuvuleke.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu uthi udubo nje ukuthi uhulumende akacaci kunhlelo zokuqeda lolu bhubhano.
Izelelo kwe-lockdown kamboni kuyinto embi kumbeni esizayo, ngoba abantu badubeka, abantu abalalutho nohulumende akakacaci ukuthi i-vaccine iyahamba njani. So kuqhubeka njalo bevalele akudali mahloko. Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende atsho ukuthi njengoba kulo hlupho lolo silulungisa njani sisiya phambili, kodwa ukuthi ku-extend kumbeni nga-extendwa as long as kungakabi le-solution yokuthi kwenziwani. Kusabuya wona la umuthi okuthi uvele eChina, kodwa abezempilakahle bengakawuqedisisi ukuthi kwenziwa njani, akusisizi ngalutho.
Izolo umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa kunkulumo yakhe ayethulele isizwe wengeze ngamaviki amabili iziqondiso ze-lockdown. Embikweni munye uyekethise amahola okuvimba ukuhamba-hamba kwabantu ese-curfew. Abamabhizimusi lemikambo kaZulu bayekethiselwe imigoqo, kodwa batshelwa ukuba bamele balandele iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle e-World Health Organization zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.